So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo seku 27 kuNcwabakazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, iningi lithi ukuze uhulumende kamongameli Mnangagwa abe ngolohlonzi kumele akhethe abantu abasebenza gadalala kudalela ikhabhinethi yakhe.
Engingalinganisa abothwa nguThitane lo wayengu-CEO wama-platinums we-Mimosa. Ngakhuluma ngoSibusiso Moyo. Abantu abanjalo nje, abantu abatsha abalemfundo ecacileyo, hhayi abantu asebehlale bahlala kwaphakade.
Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi ubevele ngamenywanga emkhosini wokugcotshwa kwamongameli Mnangagwa izolo, lanxa yena esithi ubemnxusile.
Abantu badonga ukuthi ngabakananzeleli ukuthi uPresident Mnangagwa engumuntu omdala enjalo uphila ngamanga. Kakunamuntu owabuya ku-MDC wathi ebesela ukuthi kube nje loba besingeke siye iqiniso yokuthi labo kazange abasibiza basinemanga, kodwa ngizawasokona isedi yamuthi usinemile.
Abanye bathi basola ukuthi umongameli Mnangagwa engenelisa ukuvuselela umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lithi kufanele ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa, yena ogcotshwe izolo ukuthi aqalise umsebenzi ngokusemthethweni, agcwalise izithembiso azethulele ilizwe emkhosini wayizolo ezigoqela ukuthuthukisa umnotho. Ukugcotshwa kwakhe kulandela isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi nguye owanqobayo kukhetho lwangenyanga edluleyo, hatshi uMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. UMavis Kama usethulela okwenzakaleyo emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Mnangagwa izolo.
I, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, swear that as President of Zimbabwe, I will be faithful to Zimbabwe.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ethatha isifungo emkhosini oqhutshelwe enkundleni ye-National Sports Stadium. Mnangagwa uthembise ukusebenza gadalala njalo ngobuqotho njengesithunywa sabantu beZimbabwe ukuze athuthukise impilo zabo ngokuvuselela umnotho lokusungula imisebenzi. Wengeze wathi sekuyisikhathi sokuthi abantu beZimbabwe babambane.
Let us courageously and diligently embark on a shared journey towards the realization of our national vision to transform Zimbabwe into a middle-income economy.
Umnangagwa uthe ubona elakusasa leZimbabwe elikhazimulayo. Uthe uhulumende wakhe ulohlelo lokuvuselela umnotho welizwe kanye lokulwisana lobuhuquluzi azalulandela kusiyafika umnyaka ka-2030. Onqotshwe nguMnangagwa uMnumzana Nelson Chamisa, yena ukhokhela umanyano we-MDC Alliance, ubengekho kulumkhosi, kodwa umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe lomsekeli wakhe uMnumzana Obert Gudu bebekhona. UMnumzana Robert Mgabe yena uthumele indodakazi yakhe uBona lomkakhe uSimba Chikore ukuthi bayemela. UMgabe wenze lokhu lanxa ephumele egcekeni ngaphambilini kokhetho ukuthi wayengasoze avotele uMnangagwa lebandla lakhe leZANU PF. Amalunga ebandla leZANU PF aphatheke emkhosini wanamhla aveze ukujabula ngokunqoba kwaMnangagwa. Usiba Lukhulu wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Angelini Masuku uthe sekuyisikhathi sokusebenzelana ukuthuthukisa ilizwe kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaliphi ibandla.
Ilanga eliqakatheke okwedlula amanye amalanga kithi.
Abakhokheli bamazwe achiyeneyo ebekade bekhona bagoqela umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa, uMnumzana Joseph Kabila oweDRC loMnumzana Edgar Lungu wakweZambia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ukusenjalo, ukubonakala komkhokheli welinye lamacele eMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe emkhosini lo kwamukelwe ngembono echiyeneyo, abanye besithi kuyabukeka kodwa abanye besithi mhlawumbe wayevele esebenzelana lebandla lezanu PF phambilini kokhetho. Unkosazana Kopheo bekhatshwe ngezinye iziphathamandla zebandla lakhe ezivalisa umnumzana Obert Kutu, unkosikazi Priscilla Msihayirambu Mushonga, lonkosazana Linda Masarira. Esinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Witness Dube usichasisela okuningi ngezizathu zenyathelo elithethwe libandla lakhe.
Njengabantu abantwana beZimbabwe abalandela umthetho ekathi sikhuluma ngayo i-constitutionalism, nxa idala elikhulu njengaleli seliyenze isinqumo esinjengelani esicacileyo kuzwelonke, nobukhokeli bethu bubone kufanele kubana butshengise kubana hatshi ukhetho yinto ebuya idlula, kodwa ukwakha ilizwe yinto okungathiwa khona umsebenzi okumele siwenze ngokubambisana, njalo uqhubeka ukwenzela ukuthi impilo zabantu zithole isixazululo. Ngakho lokho-ke asiyonto esingabotshelelwa kwezomabandla ombangazwe kumbe ekukholelweni ukuthi ubani nguye kumele akhokhele. Nxa ukhetho selubuyile baphumisa impumelo oluyiphumeleleyo oluyiphumisileyo, kwaba leso lezisolwayo zakhangelisiswa ngumthetho omkhulu oyi-constitutional court, bekungasekho okunye ngaphandle kokuthi-ke abantwana bezimbabwe bahlanganisa amakhanda bazame ukubana ilizwe liqhubekele phambili.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi sizalibona njalo kweminye imikhosi kumbe lisebenzelana lebandla lezanu PF, kumbe hayi bekuyikuhamba nje emkhosini wokumgcoba?
Ukuhamba emkhosini wokugcotshwa kukamongameli welizwe akufanani ngitsho lokuhamba emkhosini esingathi ngumbuthano wephathi kumbe i-Congress yezanu PF. Besingayanga ku-Congress yezanu PF kumbe umbuthano wezanu PF, besiye embuthanweni welizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kwehlukile kakhulu, yinto ebuyileyo ehlanganisa abantwana beZimbabwe. Layo yonke nje eminye imbuthano ehlanganisa abantwana beZimbabwe sokungaba khona ukuthi badlaliye khona, kodwa lokhu bekuqakathekile ngoba bekusiza kuhlose ukubana sivule esingathi ngolunye unyawo, sithathe olunye unyawo njengelizwe, ukuthi kutshengisele ukubana ubukhokheli bethu ukuthi hhayi bantwana beZimbabwe ukhetho selubuyile selwehlulile, kodwa okwakho isizwe sikwenza sikubambisana siqhubeka siya phambili. Khumbula ukubana ubaba uTsvangirai ngokwakhe umkhokheli ebandla le-Movement for Democratic Change labona laba kade abaseleyo abanye bakhona kade bambe iphathekile kulolu ukhetho oluyedlulileyo, bahamba-ke esagcotshwa-ke uNangagwa ngomva kokubana engene ngokungena okwaba lokuncedisana kwabantu lo lebutho wonke umuntu. Kodwa-ke ngaleso sikhathi thina besingakafuthiseki ukubana ukuphatha kukabaNangagwa eqedisa esingathi isandla likababa umgabe kwakumele phathe ngalo, sasingakafuthiseki ukubana yebo kambe singathi lokho kwenziwe ngokusemthethweni ngokugcweleyo 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 noma nje kwakule parliament phakathi, kodwa sasingazisuthiseki. Kodwa-ke sesibona-ke kathesi ukubana hhayi ukhetho lubuyile lwadlula. Kukhanya izinto hayi zihambe ngendlela, noma ingasozithuthisa wonke umuntu, noma lathi ingasithuthisanga ngendlela yonke efaneleyo, kodwa sikubona ukubana kuyasinika ithuba njengamaZimbabweans yokubana siqhubekele phambili ngokwakhe ilizwe. Labo abazahlala bekhuluma ukuthi yebo kungaba sokuyikuthengisa, kungaba sokuyikuthini, okunye mhlawumbe kuyabe kuveza nje ukubana ubukhokheli babo kuliphi izinga, bebekhangelela ukubana yonke nje impumela iphume ikhona. Nxa ingasakhombanga bona sokumele kuthele inhlabathi kuyo yonke into eyenzakalayo, kodwa thina sikubheke ngelinye ilihle ukubana hhayi umsebenzi wokulamula ukubana ngubani okumele akhokhele ilizwe wenziwa ngabantwana beZimbabwe ku-election. Ngakho nxa sebekwenzile lokho kwaba lenso lezisolwayo zahanjiswa ngokusemthethweni, zakhangelwa, zaphiwa ithuba lazo, akukho okunye okungamele kwenziwe ngaphandle kokuthi abantwana beZimbabwe bakuthande badonsele phambili ilizwe labo liqhubekele phambili.
Liyibona njani kusasa yeZimbabwe ngaphansi kombuso kamongameli Mnangagwa? Libona kungcono yini kuthembisa kula kuqala kungumongameli Mgabe?
Ubukhokheli bukamnumzana uMnangagwa wehlukile kulo bukaMgabe. Yebo kambe akukabi lo mehluko omkhulu kwezomkhonomi lapho okuyikho indaba etshisa khona. Okungathi khona nxa ukhangela ivini kumkhankaso wethu thina besikhuluma kakhulu ngokubana ukuguqula ezomkhonomi yikho okuzakuba yinsika yokuguqula ilizwe leZimbabwe. Ngakho-ke asikaboni okukhulu kwezomkhonomi, kodwa libonile ukubana ukhetho belulokuthula okwehlukileyo kakhulu kwedlula lokho kade kusebenzeka ngezikhathi kusamusumgabe. Lokukhuluma lokhonokho akade kwenza kujayelekanga eminyakeni yonke. Nxa kulokhetho ubaba uMgabe besilwa lo muntu wonke, alwe labamhlophe, alwe lalaba kuthethiswane njengokhetho kodwa ke asizange sikubone kakhulu khonoko ngakho ke umuntu uya ephenduka sithembele ukubana thina siyiphathi nje vele ehlala ikukholelwa ebuhleni bomuntu kubana umuntu wonke ngaphakathi kwakhe kukhona okuthile okungasebenzeka izinto zibe ngcono asithabelanga kakhulu kubana sithi esikhangele kodwa asizanga njalo siba mvalele amathuba ngoba siyabona ukuthi ngomunye umuntu ongaswele okade khona kungasa yenzeka nje ayenze lokho okungakhangelwa ngabaningi noma nje ingemuva yakhona itshengisele ukuthi ibandla lezalipf lona ngokwalo utshintsho lwakhona aluzange lubuye ngendlela abantu abafisa ngayo.
Ikusasa yebandla lakho-ke kuyini elikwenzayo kathesi lokubona ukuthi lithole amavoti amaningi kulalokho elikwenzileyo kukhetho oledlule?
Ibandla-ke okwakathesi belisathathe ikhefu kwezinye iy'ndawo njalo lizama nje ukubana lizihlolisise lizilole imiqondo ukubana linanzelele ukubana kuyini okungenziwanga kuhle kuyini okwakungenziwa ngcono sikhangelele ukubana siya phambili siza kuba losekelo olukhulu kakhulu ngoba lokhu esikutholileyo ngesikhathi esifitshane ulathi kube ngumsebenzi omkhulu kakhulu okutshengisela ukuthi ikusasa lethu njengebandla ayilihle kakhulu.
Lo ngumnumzana Witness Dube isiphathamandla sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe sixoxelaye ekobulawayo. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi ubenxuse bonke abancintisa kukhetho lokudinga umongameli, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano we-MDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda uthi ibandla lakhe belingamenywanga.
Besiza kuya ngaphi lapho esize khona sizwe ngubani yakhe? Abantu badebanga ukuthi ngabakananzeleli ukuthi upresident Mnangagwa engumuntu omdala enjalo uphila ngamanga. Kakunamuntu owabuya ku-MDC wathi besicela ukuthi kube nje loba besingeke siye iqiniso ukuthi labo kazanga basibiza basinemanga kodwa ngizawathokona isedu yami uthe usimemile angazi ukuthi umeme bani lapho kungaselani upresident Mnangagwa kuyazakala ukuthi lanxa abantu bebuleyo ngamasotsha wahambe esibhedlela wayetshela udokotela ukuthi babhale ukuthi abantu babuleyo zingqambona beluleyo imibhobho uhulumende lowo usewuhulumende oyangisayo kakhulu ekuthini le nto ezimgceke sekefuna ukuphila ngamanga bacabanga ukuthi abantu bayizithutha kakhulu
nxa kuyikuthi belinxusiwe lakho belingasoze lihambe
hhayi asikwazi ukuthi thina besiza kuya njani umuntu angawutshontshile imbuzi zakho sekunxusa ukuthi ingesihlinza fana kuqala kutshele kumba vona icala lokuthi itshontshile iqiniso lokuthi kuyazakala ebantwini bezek esasibacelile ukuthi bavize umthethwanindaba ukuthi upresident Nelson Chamisa wawina ukhetho lolo yalo ukuthi wawina nge-2.6 million ngakho laba abezanu kufanele baqale bavume emphakathini ukuthi batshontshe ukhetho.
Ngokwenza njalo babe ngasahlukani yini leyo mthethwandaba ophezulu we-constitutional court wanothi ngempela banqoba?
Cha, umthethwandaba lo uthi banqoba ngoba kwathiwo njalo izekha ngithi azange ukuthi banqoba ngoba uyakwazi ukuthi banqoba uthe banqoba ngoba kwathiwo njalo izekha iqinisele ukuthi umthethwandaba ulandele kuphela lokhu owawuthiwe kwizekhu awusakhangela ngisathi kuthothi ukuthi hhayi izekhu ine-problem yokuthi indlela eyayenza ngayo umsebenzi wayo kayisiye ndlela ephakemeyo ngale ndlela engathembakala khonokho umthethwandaba wawufaka eceleni kodwa njengoba izekhu ithilitshilo kodwa kungayisikobe sikucelele thina ukuthi umthethwandaba ukukhangela
selikumelele kuyini sibonile ukuthi lithumele incwadi leyana eyakumanyano wamazwe e-Afrika ukuthi icubungule lolu daba.
Yes, I'm the court here, my human rights, ukuthi kuyecubungula indlela ehangise ngayo ukhetho lweZimbabwe. Kodwa njengo-president Nelson Chamisa Chiriza, ziningi izinto esizenzayo ezigoqela ukuthi kube lokulungelo labantu elokuthi nxa bengathabanga kangako kumbe bengathokoziswa indlela ukhetho esehambe ngayo bathathe amanyathela wonke avunyelwa isisekelo sombuso welizwe.
Lokhu lingabe likwenzela ikusasa yini ukhetho olulandelayo kumbe lilethemba lokuthi lona lolu khetho osoluqhutshiwe lungagoqula?
U-president Chamisa lokhu ekhangelela ukuthi ilungelo labantu elokuvu elokubuswa ngabantu ababavoteleyo lilungelo elizatholakala lisuthiseka ngendlela kulandelwa ukhetho lonolu ayisento esikhangela ukuthi izosuthiseka kolunye ukhetho mhlawumbe oleminye iminyaka lolu khetho fanele lube ngolokuthi abantu abazakhokhela ilizwe babe ngabantu abakhethwe ngabantu.
Nxa lixoxisana la magqwetha enu sokwayeke kwenzakala ukuthi osegcotshiwe umongameli welizwe kulandele kube labanye abangaba lamandla ukuthi bagoqule impumelelo.
Ayikusikho lokho okudingakalayo nje kuphela, okunye okudingakalayo yikho ukuthi kufanele iqiniso lakazakale liphume egcekeni. Liyakwazi ukuthi upresident wayengupresident uMgabe ngo-2009-2008 wagcotshwa kwaba njalo, kodwa ngendlela yokuthi izinto zazingahambanga kuhle kwagcina kulungiswe olunye uluhlu kumbe singathi omunye umhlobo karhulumende owagcina ngabanga ngulo wayefunwa uMgabe yedwa. Ngakho-ke into ezifana lazenezi ziyile ndlela eziningi ezingahamba ngayo etshiyene lalokho okuyabe kukhangelelwe kumbe lalokho okujwayelekileyo. Okuqakathekile ukuthi uhulumende kapresident Mnangagwa nguhulumende ongathandwa ngabantu, ongavunyelwa ngabantu, njalo akanamandla amakhulu kakhulu okulungisa into ezifana lomkhonomi nokulungisa ibize lethu ngendlela eqondile. Khonokho kuzayenza ukuthi naye akwazi ukuthi hayi bo, kule nto ezifana nezilungisa ukwenzela ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Okukhulunywa ngumongameli Mnangagwa ukuthi uzavuselela umnotho welizwe, sokuyisikhathi sokubambana ilizwe liyaqhubekela phambili, libone kwenelisa yini konke lokho?
Kade izani ikhuluma into ezifana nalazenezi, kodwa ilizwe lokhu liqhubeka lisiwa, ilizwe lokhu liqhubeka lilethu ukudubeka ebantwini, akulampumela. Into liqiniswa yikuthi uPresident Mnangagwa lezano abalwalo abanalo ulwazi njalo abazange bawufundele ukuthi kwenziwa njani ukuthuthukisa ilizwe lokwenza ukuthi umkhonomi uqine. Ngalokho bodwa nje ngeke bakonelise, yikho labona ukuthi ilizwe litheseliwe kakhulu. Wasekungena i-MDC ku-government salinity, into zaqala ukuba ngani zingcono. Iqiniso yokuthi abatholakali abalomqondo lolwazi lokulungisa umkhonomi, i-experience kumbe singathi lolwazi olukhona kuzano ngolokuthi umkhonomi ubulawa njani. Kusithi thina kuqakathekile ukuthi izani kunanzelele khonokho, yazi ukuthi ababewone ukhetho upresidentsinyamsebewone ukhetho ngeke kuphela ongasiza uZulu weZimbabwe ngezomkhonomi nalezi zokuthi ilizwe lingavuswa ngaluphi uhlobo ukuze liphumelele.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye eseHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhangelelwe ukukhetha abaphathi ntambo bakahulumende wakhe yiloba yisiphi isikhathi kulandela ukufungiswa kwakhe ukuqala umsebenzi izolo. Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzasebenza nzima ekulwisaneni lenkohlakalo lokuthuthukisa njalo athuthukise inhlalakahle kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uqale ngokubuza ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuthi ukuze uhulumende kaMnangagwa abe ngolohlonzi kumele akhethe abantu abanjani.
Ngabantu abaza kwenza into ezintathu nje ezidingwa ilizwe leZimbabwe, abaza kwenelisa ukuvusa umnotho, kube le mali emabhenki, kube le misebenzi, sibe ngabantu abahlonishwayo emhlabeni. Okwesibili, ngabantu abazahlonipha amalungelo abantu, balandele isisekelo sombuso lemithetho yelizwe. Okwesithathu, ngabantu abazokulwa lobugebengu esithi i-corruption. Zona lezo zinto zontathu izwe ezicakatheke ebantwini, yizwe amele ameze ngazo, adinge ngazo abantu. Nxase ngisho kanjalo uzakwazi ukuthi bonke abantu laba abasuke ngo-1980 akade besebenza ngaphansi kukaMgabe bangcole kakhulu, kabalancedo, abaningi bakhona abanamandla, kabalalwazi, kabalankuthalo, angeke balethe lutho ebantwini beZimbabwe. Nxa engabuyisela bona labakaMgabe kuyabe kusitsho ukuthi uMgabe usaqhubeka. Ngakho-ke kumele alethe abantu abashasha.
Ungaba lo mzekeliso yini wamanye amalunga ezanu-PF obona elungele ukuba ngama cabinet ministers?
Mhlawumbe ngingakhuluma ngabona laba abangene laye ngemva kukaNovemba, engingalinganisa abothwa nguChitani lo wayengu-CEO wama-platinums we-Mimosa. Ngakhuluma ngoSibusiso Moyo. Abantu abanjalo nje, abantu abatsha abalemfundo ecacileyo, hhayi abantu asebehlale bahlala kwaphakade, ibengalinganisa ngabo. Ngakho-ke abantu abahlakaniphileyo abalobuchopho kabatholakali kuZANU-PF, siyancipha kakhulu ngekhono labantu. Sokungadingeka ukuthi abe ngaphandle ayedinga ku-opposition, kodwa kuzakhumbula ukuthi kune-limitation kulalokho isisekelo sombuso esithi abantu abangedluli abahlanu yibangabathola ngaphandle kwephalamende. Mhlawumbe ngokuya kwesikhathi kuyafanele ukuthi igukhulwe yona leyo nto, ngokuba kanti izikhathi eziningi suke ingela abantu abakhaliphileyo ukuthi bangavusiliswa.
Uthi Wenga yena ubona elungele yini ukuqhubeka engomphathi ntambo ezomvikela?
Hayi, kafanelanga ngokuba kokuqala vele kwephula isisekelo sombuso, sonke siyakwazi khona lokho. Isisekelo sombuso sithi kumele kukhethwe ungqongqothe umphathi ntambo wezomvikela. Sibuye sithi sona uvice president kafanelanga abe nemisebenzi emibili enjengokuba umphathi ntambo. So ke kakuhlonishwe isisekelo sombuso umsebenzi lo ophiwe omunye asebenze ukuba nguvice president nxa ngabe kuqhubeka ukuba nguvice president. Leyo nto iqakathekile ukuthi yenziwe kanjalo.
Alubana uMnangagwa elaso isifiso sokukhetha abaphathi ntambo abavela kumabandla aphikisayo, abanye bakhe kuZANU PF ubona bekuvuma yini lokho?
Umunye umuntu obusayo ongupresident okuthiwa head of government and head of state ngu-Emmerson Mnangagwa nguye olelungelo lokuthi akhethe owabaphathi ntambo. Kumele akhethe abaphathi ntambo abaza kwenza zona ziyana izinto engikhulume ngazo, abazavusa ezomnotho, bahlonipha amalungelo abantu nemithetho, balwe lobugebengu elizweni. Abasatholakali ke kuZANU labo bantu, ikakhulu kulabo abantu akade besebenza lo mgabe. Ungakukhangela nje kakho ongamthintitha umbeke laphana, lobu ungabawatsha uzama ukuthi ubacline bahlanzeke, bangadabuka nje njengento esigugiswe ingcekeza. So kumele ukuthi adinga abantu abatsha phakathi kwaizanu, bakhona abanye abantu abatsha abahlakaniphileyo, kodwa ke kuyadinga ukuthi ayephumele ngaphandle aletha osomabhizinisi, aletha abantu ababhenkayo, aletha abantu ngolwazi lwabo, hayi ngokwepolitiki yabo.
UNkosazana Thokozani Khuphe la esimbonile ephatheka emkhosini wokugcotshwa kukaMnangagwa, zikhona yini imvuthu esingabona bemphosela zona?
Kufanelanga ukuthi aphoselwe imvuthu, kumele aphiwe umsebenzi nxa befuna ukumupha okuba ngumphathi ntambo azawusebenza avusile izwe leZimbabwe. Kungabe kuphiwa yena, nxa kuphiwa yena noma nguphi umuntu, kufanelanga kuphiwe yena ukuthi abe ngucabinet minister. Kumele kube yikuthi uphiwa ngoba esenelisa ukuncedisa ukuvuswa kwelizwe leZimbabwe. Nxa bengampha lokho, angiboni ukuthi ungumuntu wehlulekayo. Sambone ngudeputy prime minister esenza izinto ezinhle kakhulu okuphathele labomama ezempilo lokunye okuhlukahlukeneyo.
Lo umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa isithi ubona ikusasa leZimbabwe likhazimula, abanye bathi babona umnyama ongelamkhawulo phambili. Nanku phela uhulumende wakhe ehlulekile ukuvuselela umnotho kunyanga eziyisishiyagalombili ezedluleyo esembusweni. Omunye wabalombono lo ngoncintise kukhetho olwedluleyo elilunga elizimeleyo ePlumtree, umnumzana Thamani Ncube oxoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Lokhu akukhulumayo ukuthi khona ubona eleZimbabwe elakusasa liqhakazile lilihle, imbono yakhe engephikiswe umuntu. Kodwa phela sikhumbula ukuthi khona ikusasa yethu njengelizwe kufanele ukuthi khona siyifundele embalini yethu njengelizwe, ukuthi khona uMnangagwa lo esikhuluma ngaye namuhla uvela ngaphi, ngoba asomntwana omutsha okuthiwa khona uzelwe namuhla ngumuntu ebesilaye iminyaka yonke nale engu-40 edlulileyo eleqhaza elikhulu aliphetheyo kwezombusazwe wakithi. Yibo bona laba abantu abasiwisele emgodini onalowo ongelamkhawulo esikuwo namuhla. So ngendlela engibona ngayo mina yikuthi khona imbali yethu inkulu kakhulu ekudlaleni ukuthi khona sizaba yilizwe elinjani kusasa. So angiboni ukuthi khona into angayikhuluma leyo sinanzelela ukuthi khona engakagcotshwa vele bese sivele sesingaphansi kwezijeziso zomnotho ezivuseleleyo ezezidera. So ngumuntu nje okhuluma amaphupho engaboniyo ukuthi khona indlela angene ngayo embusweni kusukela ngoNovemba kuze kube kakhesi kune electoral challenge naleyo ebekhona esibone khona ukuthi khona i-judiciary yethu iziphathe ngayiphi indlela, njalo impumela ye-Concord decision naleyo ayijabulisanga iningi lomhlaba. So iZimbabwe izaphila nawaphi amazwe azavumelana nokuthi khona kube kungenwe embusweni ngendlela ezingaqhedakaliyo?
Bakhona abaloyisa ukubona uMnangagwa lo Chamisa bebamba iqhaza besebenzelana kuhulumende wenkazatho, kodwa abanye bathi kuleziqoqodo kuzanu PF abantu abaqine amakhanda abafana lo Chiwenga abangeke bakuvumela lokhu. Ungathini ngalolu daba?
Khona Nkomo, kulinyathelo elihle njengelizwe nga abantu singathi nga sokukhethwa abantu okumele basebenzele ilizwe sikhangele esingathi khona yimerit ukuthi khona umuntu ule khono liphi ekwenzeni umsebenzi esiyabe sikhangelele ukuthi khona awenze, kulokuthi khona sikhangelele ukuthi khona abantu bavela kuliphi ibandla lezombusazwe. Kodwa imbali yelizwe leZimbabwe phele iza kutshela ukuthi khona i-polarization esithi i-political polarization inkulu kakhulu. Abantu eZimbabwe babona izinto ngelihlo lamabandla ezombusazwe, ababoni izinto ngendlela abantu abalekhono ngayo. So khona lokhu akusoze kwavumeleka ngenxa yokuthi khona abantu abaningi abasezikhundleni zezombusazwe babe bephathiswe ngabanye abantu bebancedisa. Sibonile uMnangagwa bephathiswa libutho, bephathiswa ngabothiwenga, bephathiswa ngabantu abanjalo. So bona labo abantu kumele phela ukuthi khona sazi ukuthi khona ikhota ekhotayo, njalo umuntu uyabongwa phela. Sizabona senefakane ezikhundleni sokuyiyo phela indlela ababongana ngayo okuza kwenza ukuthi khona abantu abalekhono abafana nabothamisa kundaba abanye amabandla bangalitholi ke lelo thuba lokuthi khona kusetshenzelwane ngenxa ye-polarization nale esesiphila kuyo elizweni leZimbabwe.
Ukhona ngapho komadlambuzi ePlumtree eBulilima West la votela iZanu, bajabulile yini abantu njengoba sefungisiwe uMnangagwa?
Ngokunanzelela kwami njoba nabantu iningi la votela iZanu PF abazange bake bakutshengise khona lokhu ukuthi khona bayathakazelela ukugcotshwa kaMnangagwa. Mina ngibe ngomadlambuzi angizange ngibone any activity, ngibona abantu ababili abathatha kade begqoke ama-t-shirts ayeZanu PF kodwa ukulangazelela asizange sikubone. Njalo okunye kumele sikunanzelele Nkomo ukuthi khona abantu bavotela iZanu PF ngenhliziyo yabo yonke bekholwa ukuthi khona iZanu PF isitshintshile ngenxa yokuthi khona akusela Mgabe. Kodwa phela kumele sinanzelele ukuthi khona abanye bese beloyisa ukuthi khona nalaba abavotela iZanu PF kodwa i-constitutional court izabancedisa ekuguquleni isimo sona leso esibo abasivoteleyo. So kwesinye isikhathi uyamangala ukuthi abantu bacabanga njani ngoba becabanga ukuthi khona nalaba abavotela iZanu PF akusela ndaba ngoba i-constitutional court sokumele iguqule isinqumo sabo leso abasibonayo ukuthi khona sibe liphutha.
Lapho lizwe uMnumzana Thamani Ncube onxintise kukhetho lwedluleyo ezimele njalo owake waba ngukansila kaward 11 eMadlambuzi ePlumtree. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lithi ukuze uhulumende kamongameli Mnangagwa abe ngolohlonzi kumele akhethe abantu abasebenza gadalala kudale lekhabhinethi yakhe. Abanye njalo bathi basola ukuthi uMongameli Mnangagwa engenelisa ukuvuselela umnotho welizwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.